mina ngiyesikhulume ngoTshabanga, uTshabanga solunga lo mhlangano wethu we-Triple C, asimaza silani laye esikwaziyo ukuthi izalo PF yiyo ebangela ingxukevanga le esiyibonayo eyenzakalayo yokurecall abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceki yimuli yeZimbabwe.
Kodwa nansi phela iyeza i-by election, lina liyiphatha njani?
I-by election leyi ayikho emthethweni, angifuzanga ibe isenziwa. Yiso isinqumo esisikhulumileyo ukuthi hayi ama-recalls ayenziwayo akho emthethweni, konke okuphuma ekhotha siwo umthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana uMnangagwala abanye bakhe. Bezama-ke ukubeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono wekajikelele wezulu weZimbabwe onguye wavotayo ekhetha abantu labo ukuthi banele izigaba zabo edalele ephalamente.
Njengoba sekwenzakele, yiwaphi amanyathelo elizawathatha njengebandla? Lizahlala kuphela nje ligoqe izandla?
Amanye akhona ngeke siwakhulume, amanye akhona ngeke siwakhulume ku Studio 7 kuZulu wonke, ngoba labo phela bayabelalela bezandla. Kuningi esikwenzayo esizakwenza, bazabona sekuphuma ukuthi hayi siyenze lokhu, sayenza lokhu okukuvikela ukuthi into lezi ezenziwe ezinkemthethweni zimiswe, zimiswe namuhla, zimiswe forever, ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC layo ikhanya udaba lolu olweZimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo, lithini ngalokho?
I-SADC ibona ungana singayigijimeli phambili kakhulu, asimeni sibone ukuthi izithunywa ze-SADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni, zizohlangana lomkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasi edlulelo.